aveli phelise ukuthi abantu labana bayagodola ngenxa yokuthi ungakhangela ukuthi uma udleze etende itende ngeke yakuvikela kakhulu emqandweni and ungafuna ukukonsider futhi ukuthi indawo yakhona igcwele amanzi kutho ukuthi indawo yakhona eyaqanda kakhulu okungenziwa nxa bephakathi kwamatende lawa vele iqiniso yokuthi abakhudumali baza umqando omangalisayo laphana abantu abalabantwana abancane especially bona la yiba vele abathwele nzima kakhulu abantu abavulnerable baningi kakhulu ngoba ungakhangelisisa kulabantwana abancane abaphonzela ukuthi umqando ungaqala vele uhlubathathe kawani kube kubuya nabantu kwakule outbreak yabantu abakhwehlelayo futhi ungakhangelisisa ukuthi isikhathi somqando sibuya nabo nokukhwehlela nabo flu okuthi vele ngaleso sikhathi abaningi babo babe sebegula ngabo flu labo lokukhwehlela okuthi nxa bengathithwanga kuhle nxa ukhangela futhi amaklinikhi lezibhedlela ukhathana la abanye bengagcina sebenemimoniya khona la ngendlela abahlezi ngayo ama-conditions akhona vele kuzawonakala kakhulu
kodwa wawubona bebasa imlilo kumbe okunye okokuzivikela kumbe belengubo ezeneleyo
babeyenza konke abanye babebasa umlilo sebili behlale phandle bezama ukuwotha maybe umlilo ukuthi bezama ukukhudumala kube nalaba abembathi ingubo uyabona then enye into yokuthi abantu sebenobumcabango lo wokuthi nxa kuyumqando ngangcono ngibe lo wami wokuthi sibe sikhudumezana futhi ebusuku ingxenye umuntu engalala okungcono so into ezintathu engazibonayo mina ukuthi umlilo ingubo labantu abawuthi balala bebonke abalali bonke ngoba bayathandana ngoba bazama ukuzivikela emqandweni ngoba babesithi bazalala bekhudumezana vele ebusuku
lini inhlanganiso yenu liyaye lizame kuyini elikwenzayo ngakho
thina besizama ukuthi sikhulume ngodaba lolo ukuthi nxa sikhangelisise inkazana umntwana oyinkazana kakhulu uyabona ukuthi yena nguye osebunzimeni ukwedlulami abafana ngenxa yokuthi bona yibo abakhonjwayo kakhulu bona yibo omama yibo abathi nxa abantwana bengakhudumaliyo yibo abazama ukuthi abantwana bekhudumale abanye sebekhomba njalo ukuthi nxa bebona umuntu ingathi engabanceda bamkhomba ukwenzela ukuthi ebancede so into yakhona iyahlupha le uhulumende bezame umele sibile zame ukubona ukuthi uyalungisisa indaba le